Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 17 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi usekhweze amaphepha eSupreme Court ephikisa isinqumo senkantolo yeHigh Court esokususa umnumzana Luke Malava kusikhundla sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice.
IHigh Court ayisiyo court ephezulu ekugcineni ezingeni elicela ukugcina. Kule phezulu kweHigh Court, iHigh Court ibuswa yiSupreme Court. Iphinde iSupreme Court ibuswe idale elikhulu kula iConstitutional Court.
Amagqwetha athi uZiyambi kumele avotshelwe icala lokweyisa inkantolo ngemva kokusola isinqumo seHigh Court esithi abahluli abanqume ukuthi uMalava kumele asuke esikhundleni basetshenziswa izitha. Sebe sedlula ingxenye yesigidi 581,615 abantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi namuhla ukweze amaphepha edale leSupreme Court ephikisa isinqumo senkantolo yeHigh Court esokususa umnumzana Luke Malava esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice ngoba usithi ukwengezwa kwesikhathi sakhe sokusebenza ngumongameli Emmerson Mnangagwa kukho emthethweni. Ngakolunye uhlangothi, amagqwetha enhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum engenye yenhlanganiso ezikweze udaba lukaMalava lolu emthethwandaba aselobele idale leHigh Court kanye leJudicial Service Commission incwadi esithi uZiyambi kumele abotshelwe icala lokweyisa umthethwandaba ngemva kokuthi usola abahluli abasuse uMalava esihlalweni esithi basetshenziswa izitha. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba umphathintambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi elobe incwadi esidla ubhedu esola kakhulu isinqumo sedale sokuba umnumzana Luke Malava engaqhubeki ngomsebenzi ngoba isikhathi sakhe sokuba semsebenzini sidlule mhlaka 15 wayona le nyanga. Umthethwandaba unqume ngempelaviki ukuba isicelo esilethwe edale ephalamende umnumzana Musa Kika lenhlanganiso ye-Young Lawyers Association siqondile usithi uMalava akumelanga aqhubeke esemsebenzini. Kodwa uZiyambi ulobe incwadi leyo esithi uhulumende uzaphikisana laso lesi sinqumo kulolu daba esithi abahluleli basebenzana nebandla eliphikisayo njalo bathengwa ngamanye amazwe angentshonalanga. AbeZimbabwe Human Rights NGO Forum bathi amazwi la ajonge ukwethusela abahluleli abenza umsebenzi wabo besithi uZiyambi ngakwenzileyo udale icala lokuyisa umthethwandaba. Ekhuluma nentetho yezindaba eHarare, omunye wamagqwetha alinhlanganisa umnumzana Thabani Mpofu uchasisa ngenyathelo labo leli.
Including the institution of proceedings for contempt of court should the law not be faithfully and scrupulously.
Siza kwenza okusemthethweni siye emadale sihambisa udaba lokudelela amadale omthethwandaba xa umthetho ungalandelwanga ngemfanelo.
Kubeke sithi uZiyambi ngesikhundla laso akumelanga aziphathe ngaleyo ndlela.
Threaten other judges who may become seized with the office.
Wethusela abahluleli bedale sifuna ukuba umphathintambo wezomthetho athembeke njengalokho okukhayelelwe kuye njengomphathintambo njalo njengegqwetha.
Omunye njalo wamagqwetha kakhikha umnumzana Thandayi Biti uthe abakwenzayo kakulandile zombusazwe.
We are not pursuing any political agenda. We reject that insinuation. All we are here.
Asenzi lokhu sisenza okwezombusazwe. Siyakwala lokhu silala lapha ukuba sivikele isisekelo sethu sombuso esavotelwa ngabantu abafika izigidi ezintathu
3.5 million ezimbabwe.
Ingcitshi wezomthetho uMnumzana Love Momaduku uthi lokhu okwenzakalayo kuveza sobala ukuba uhulumende okhona akashiyananga lokamnumzana Robert Mugabe.
Is a continuation of a political approach that has characterized Zimbabwe since 1980. That political approach defined.
Ukuqhubeka kohlelo lezombusazwe salubona eZimbabwe kusukela ngomnyaka ka-1980 kusiya ku-2013. Sakubona lokhu kuqhubeka njalo ngo-2013 ngendlela efana naleyo eyayivele ikhona.
Same time, the same frame.
Afanelisanga ukuthola icele likaMnumzana Ziyambi ngamagqwetha akhe abengakaphenduli incwadi le evela kuMnumzana Khika. Amagqwetha kahulumende akhangelwe ukwethula amaphepha okuphikisa isinqumo sokwalela uMalaba ukuthi aqhubeke esemsebenzini. UMalaba umise umsebenzi isinqumo lesi ngoba enelise iminyaka yokuzalwa engamachumi ayisikhombisa 70 ngomgqibelo. Ngimele isitu 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo ibandla leMDC Alliance selisole kakhulu amazwi kaZiyambi lisithi akwenzileyo yikwethusela abahluleli bemithethwandaba ukuze basebenze beyamele kuhlangothi lweZANU-PF. Leli bandla lithi umthethwandaba we-High Court wenze kuhle kakhulu ngesinqumo sawo.
Justice Elizabeth Gwawunza sokuthiwa ngu-acting chief justice ngapha iZANU-PF ngemande nje bazagcina sebe-aphila. Lokho sibona ngani kuzakwenza kube le-constitutional crisis okokuzahlupha ukuthi ngubani njengoba iZANU izabe lokhu isithi uMalaba nguye u-chief justice. I-Judiciary Service Commission isithi ngu-Justice Elizabeth Gwawunza lo wede ngumsekeli kaMalaba. Kuzazala okuthiwa yi-constitutional crisis ingabangqoza kungasakazivakali ukuthi inyokele emakhanda amangaki. Abanye bazalandela uGwawunza, abanye balandele uMalaba. Ngalokho liyakwazi ukuthi i-constitutional court le Supreme Court ilabanye abadala labo sebefika 70 years. Bangaphila kungenzakala ukuthi icala leli libolele khona ngale lihlale 6 years lokho elingakabanjwa ngoba kulabanye amajaji lawo afuna ukubenefita ngalo mthetho o-constitutional amendment number 2 ukuthi amajaji angafika 70 years ayalokho eqhubeka uma efunwa ngupresident lo yabe khona.
Lina njengebandla endima bani elizayidlala kulolu daba njengoba lukhanya lusiya phambili?
Sizabe lokhu sisilwa sisenza all France ezitreating, sikampena sisenza amatoyitoyi, sisebenzisa amagqwetha e-court. Ama-strategy wonke sizawasebenzisa ngoba akula strategy engayisiyo uma sisilwa impenje. Siyabonga amagqwetha ethu, amagqwetha esizwe. Siyabonga ojaji laba bathathu abaqungisa ibindi bakhuluma iqiniso, kodwa siyakwazi ukuthi bazagcina sebelandelwa ebusuku lemini sebephiwa amacala njengojustice Ndebele owala ukulandela izinqumo zikaMalaba ukuthi uJob Sikhala engaphiwa ibheli labanye abathize.
UMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule yena othi uZiyambi ubeveza imbono yakhe athi ukwethusela imithethwandaba.
Engithanda ukuthi ngikutsho yukuthi i-High Court ayisiyo khothi ephezulu ekugcineni ezingeni elokugcina. Kule phezu kwe-High Court, i-High Court ibuswa yi-Supreme Court, iphinde i-Supreme Court ibuswe idale elikhulu kula yi-Constitutional Court. I-Supreme Court iyaphenduka futhi ibe yi-Constitutional Court, amajaji lalana ehlale ku-Constitutional Court. I-Constitutional Court yiyo idale lokugcina. Ngawo ke lokho okwenziweyo umsebenzi ongaphelanga nxa uphikiswa nguhulumende. Uhulumende nxa efuna ukuwuphikisa kulelungelo lakho ukuthi aphikise ethi hayi lokho kudalwe okwenziwe isinqumo sethu yi-High Court ayisiso.
Labo abakhweze udaba lolu emthethwandaba bathi uZiyambi Ziyambi kumele ebotshwe ngoba ethusele abahluleli benkantolo ngokuthi basetshenziswa yizitha ngemva kokwethula isinqumo lesi. Ungathini ngalokho?
Ake ngithi mina Nkomo, uZiyambi ukhulumile akukhulumileyo kodwa phela uZiyambi ukungakhohlwa ukuthi abantu bengakhohlwa ukuthi nguye minister ogatsha lololo esikhuluma ngalo ngokunjalo uZiyambi bekhuluma laye kodwa ekhuluma umbono wakhe ngendlela ahlolisise ngayo wabona wasekhuluma laye umbono wakhe mayelana ngamadale ngedinga ngokwethulela idale okwethulela idale akumsuthisanga ngoba yena kade kufuna ayisiko kube impumela elethwe idale njengalokho ukuthi idale vele limele inqali inquma phakathi kwabantu abaphikisanayo kube lomunye othuma le impumela evumelana laye ngokunjalo idale lemthethwandaba lethule isinqumo lesethulileyo akumangalisi ke mina ke sengisithi ke nampa abantu bahlala bekhuluma besola amadale ezimbabwe bethethisa abantu beopposition bona kathi ingane akuzange ukukhulunywe ngabo kuzange ukuthi kababotshwe sokuthiwa uZiyambi namhla kabotshwe ngokuthi uZiyambi ukhulume into ayibonayo la lezi zathu zakhe kanti laba babekhuluma izolo ingane babekhululekile bethethiswa malaba bethethiswa bani bethethiswa amadale bethi amadale ngayizala uphi namhla amadale semahle ngenxa ukuthi anqume in favor of bona kanti vele kunjani lapha kanti bona abantu beopposition laba abayibo abagcwele khona ngale ntweni naleyi amaloya layo opposition kanti vele khona iloya yabo abayifunda ngeyokuthi umpumela iba kuhle kuyibo bathe waphuma kuvumelana nalabo yini
umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezano PF Kuhlatshwe abantu phose inkulungwane ezimbili 1846 ijekiseni yakuqala yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 izolo kuthi abahlatshwe esibili baphose bafike kunani elifanayo 1719 Ugatsha lwezempilakahle luthi asebehlatshwe ijekiseni lebonke sebesedlula ingxenye yesigidi 581,615. Izolo akekho obulawe yilomkhuhlane kodwa kufunyanwe abayisithupha belawo. Asebebanjwe i-coronavirus bonke elizweni sebezinkulungwane eziphose zifike kumachumi amane 38,560. Asebebhubhile sebengu 1,582. Lanxa ezinye izakhamizi zesomnene esabelweni seMathebeleland South zisithi sezihlatshiwe ijekiseni yokuvikela umkhuhlane we-COVID-19 kulezinye ezithi kazisoze zilokothe. Nanzi ezinye zazo zixoxa lentatheli zindaba ye-Studio 7 u-Ezra Chisaspanda.
Mpufu. Esomnini kona lapha ngizalelwe kona la.
Siwahlatshwe yini?
Ya sengahlatshwe yilo kuzenzo.
Zonke zombili.
Hayi ngiyahlatshwe yodomini mhla ka 6. Esolusi.
Bathi ngiyovikela i-corona.
Yebo ukuvikela i-corona ye. So enye kumele ngihlatshwe futhi mhla ka 20.
Abantu esigabeni sakho bayamukela yini bayithatha?
Abanye bayithatha but abahlaba yibo abangakaze bafika. Bakwafika ababehamba lebaby clinic bahlaba abantu abalutwana so abaningi abantu abakahlatshwa kodwa bazimisele ukuhlala
so bakhala ukuthi bazaphenduka futhi
abantu
kuzulu wonke ngalesi sikhathi
hayi umuntu wonke kahlatshwa ngoba i-corona ikhanyayo ayikapheli singazi ikhothi sizilo kuyaphela
Trafindlo siwahlatshwa yini i-vaccine
hayi asikahlatshwa
indawo
athina bamunyisayo kwathiwa sihlatshwe baza kuthi zabuyela iqondane lathi
wabamunyisa bahlale kodwa uyafisa ukuhlatshwe
hayi angisabi sesiningi yokuvikela njengesesaba
bathina abantu babekhuma ngayo
ini covid
ikhona yini la
hayi angingayizwa kangako
azawuyizwe la
hayi yizwa bethi
kodwa lesifiso sokuhlatshwa Hayi khulumi kunjalo kunesabe lutho. Mina sisifiso sokuthi uyihlatshwe.
Hayi.
Angilaso. Vela ufisi.
Hayi.
Yeah.
Angifisi.
Zwaba nobatshela ngathi bahlatshwe ngoba bahlatshwe.
Hayi oyabe zizokhulekile ngahlapa.
Yini mpofu?
Ngisenza umhlaka 19. eseli ngizaphinda esithu mhlaka 17 May.
Oh, yes, too late. I've been last year. Last year, you were not
available. Last year,
Babu yala.
Eh, Babu ya putting shakase.
Lezo ni alishato kubo show.
Aye, akuzang kube show mvela akuzang ekovovu kenyi wapo shava iki. Akuzang kube lo show kumbenjani.
Unkutano corona ba wabati ndabe kwa ba wisala bantu ba wisala.
Aye, bantu ba wisala unkutano corona kala kwenye nani ba
Wow,
bazohlatshwa thina amavenda sithokisa
ehiphanje okay abanye abantu bahlatshwa
abanye hayi abanye angezwa asebahlatshwayo
lezo bekuyizakhamizi zesomnene eMathebeleland South. Izakhamizi zeTsholotsho eMathebeleland North ngesonto bezithe kwaqa emkhosini wokubekwa kwelitshe lenhlonipho iTombstone emzini walapho kwadutyulelwa khona abantu abedlula amatshumi amabili lambili 22 batshiselwa ezindlini ezine bahle banxatshelwa khonapho bagqitshelwa ngokudilizelwa imiduli yezindlu ngesikhathi sombhuqa zwe kukurawundi ngomnyaka ka 1983 kubika uAnastasia Ndlovu.
Lomkhosi wokubeka ilitshe lenhlonipho iTombstone ephumula emangweni wemkhonya eTsholotsho ubukhokhelwa ngunduna uSiphoso wesigaba lesi lezinye induna zeMandebeleni labenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibalisa iBhethu likaZulu ikuthula Trust lebandla lamakholwa esiKristu eleBrethren in Christ Church. Amanxeba emuli labemangweni lo athunukele abamatsha kwaba lusizi ngesikhathi kusembulwa ilitshe elilamagama alabo ababulalelwa kulo umuzi. UChief Siphoso kuward 1 ephumula khonale eTsholotsho uncome umsebenzi owenziweyo.
Umsebenzi omuhle esiwenzileyo sililile lamuhla khona sisezalila. Sicabanga ukuthi sivula indlela ukuthi senelise ukulila, senelise ukuaddress ama issues ye awegugrounda affecta i-community yona leyo.
UChief Gampu laye obekhona emkhosini lo ubonye umdali labaqoqela umsebenzi.
Sithanda kuletha udumo kuNkulunkulu kuqala usinikile ithuba lokuthi sibuye sizoba lobufakazi obenzakalayo ukuthi lapha kulele abantu abayi 22 omama lobabo yethu. So ngaleso sizathu sokuthi sasingavunyelwa ukubana sike sikhulume ngakho, but siyayibonga i-government, siyambonga u-president ukuthi avule indlela yokuthi sikhulumisane ngakho.
Umnumzana Cosmas Ndlovu omunye wabemuli yomuzi owenzelwa lesi sihluku uthi wabona mathupha abazali bakhe bedutshulwa bethiselwa ezindlini lezo.
Okwenzakala lapha isiswami ngazi kubuhlungu ngoba indaba leyi yenzakala kusukela ekuseni ngabo 6-7 kwaze kwatshaya ihola lesithathu emini. Then kuthe kuzenjalo kwase kuthiwa abadala ababuye belandele amasosha. Then thina sasala, but thina salandele te sasilandele abadala bafika baqalisa ukufa kwezindlini kwabotshwa ezindlini ezincinci bathungisa izindlu. Bathi bethungisa izindlu abanye osisi wami babe kwenye indlu kwaze ukuthi lo undoda lo uthiwa ngulo tyiwe nkomo wayefakwe kule indlu le elam. Then wasuka lapho kwabezithungisa izindlu zam.
Olwela amalungelo oluntu obekhona emkhosini wangensonto umabhalane we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo upha owakhe umbono.
Hayi mbona ngazathi kube into kulusizi ukubana sihlangana sikhumbula abantu ababulawayo bengabulawa yizitha kodwa bebulawa ngohulumeni owakufuze ukuthi baprotect. Kodwa hayi ngenkosi siyathaba ukubana izihlobo zibuyile zazokhuthamisa amakhanda zikhumbula izihlobo zazo. Njalo ukuthi 16 March zizahlala zimqakathekisa. Mbona ngazathi kuyinto enhle kakhulu.
UChief Dakamela wasenkayi obekhona laye unxume kakhulu umsebenzi owenziwe ngensonto.
Umsebenzi obe muhle kakhulu.
Unduna Tategulu laye obekhona uthi lesi isikhumbuzo esihle esilenhlonipho esenziwe lapha.
Umsebenzi obesilayo lamhla ngathi siyawubonga nje kumsebenzi omuhle kuvele umonakala owayenzakalayo umkhulu ende umkhulu siyabonga ukuthi lapho abalele khona izihlobo zethu ezilele khona sekulelitshe ziyakhiyelwa ngayinye indlela zihlonitshiwe kakhulu.
Abahlali betsholotsho bathi amanxeba abanganeno nxa kusenziwa imisebenzi yokuhlonipha abatshonayo ngokubeka ilitshe letombstone njengalokho okwenziwe ngensonto okuyinto ebukekayo bekhumbula izihlobo zabo ezabulawa ngumbhuqazi wegugurawundi njalo baphakathi kokudingisisa abanye abangaziwayo ukuba babaleka bayafela kuphi. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kulayifthoko lamhlanje sikhangela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni ye-COVID-19 kanye lodaba lokususwa kukamnumzana Luke Malava esikhundleni sokuba ngumahluli omkhulu weZimbabwe uChief Justice. Ukudilika komnotho kuvikwa sokuphoqa abantu abanengi ukuthi badinge usizo lokwelatshwa ngendlela zendulo ezisebenzisa imithi yezihlahla kumbe elinywa ezivandeni. Kubika uMapita Ntambe.
Abazingcwethi emsebenzini wokwelapha ngemithi yendulo labo sebethatha leli thuba ukuthuthukisa umsebenzi wabo ukuze izigulane zibethembe lokudinga ukusebenza ngokusemthethweni elizweni. Sezitholakala zisiba zinengi indawo eziqhuba ibhizimusi lokuthengisa imithi yendulo ezihlahla okugoqela amaxolo, amahlamvu, impande, izithelo leminye elinywayo ke ezivandeni kulezi nsuku. Umnumzana Tinashe Mugabe wenhlanganiso ye-Herbal Wellbeing othi imithi elungiswa ngezihlahla lokulinywayo ilungile kakhulu kumpilakahle yomuntu.
Ama-advantages okusebenzisa imithi yesintu maningi, avalisele ukuba lamandla, avalisele ukuthi ukuba jacked up, ukuba le-concentration, ukuba le-immune eqinileyo, sivalisele ukuthi imikhuhlane vele iyamemetheka njalo ilothi siba mningi. So ngokuthatha imithi yesintu uyakwanisa ukuthi umzimba ukwanise ukuzivikela.
Uthi indlela ezinje ngaphandle kokwelapha izifo ziyavikela umuntu ukuba engahlaselwa kulokumelela ukuba aze agule kuqala, njalo imithi le kayilimazi umzimba njengoba ifana lokudla nje.
Akula side effect, akula umuntu othiwa hayi lo wagcina esebenje ngoba wathatha intolwane esikhathi eside. Akula umuntu othi hayi lo waba le problem enje ngoba wathatha umgani kubeni umgugudu kubeni isihlahla kubeni icina okwesikhathi eside. Hayi, imithi yesintu ayila okunye ukuphinda kukuphendukile. Hayi, kuqakathekile ukuthi siyisebenzise kodwa sithi siyisebenzisa sibe sibuzana, sibuzana lalabo ama-experts besikhokhela.
UDokotela George Danda owelapha ngendlela ye-naturopathy engenye indlela eyenza ukuba umzimba uzivikele njalo uzelapha ngokwawo uthi uyajabula ukuba indlela ezitshiyeneyo zokwelapha sezinanzwa lokwamukelwa eZimbabwe.
What it means now, we've been given room for us to build our own hospitals.
Lokhu sokusitsho ukuthi sesingenelisa ukwakha lathi izibhedlela zethu.
Odokotela bathi bona belapha ngendlela kuphela ezisekelwa yisayensi njalo zilobufakazi ekusebenzeni kwazo. Umnumzana Shepherd Umure, ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye Health Professions Authority of Zimbabwe uthi bayajabula ukuba sokule khansili ezaphathisa ukuba lokhu kulungisiswe. Uhulumende weZimbabwe wanikeza imvumo yokusebenza kwendlela ezithiyeneyo zokwelapha lezi nyakenye, wabunjwa lohlangothi olulawula umsebenzi onje olwe-Natural Therapy Council of Zimbabwe ngenhloso yokuba abelapha ngendlela ezihlukene lezabodokotela bezesayensi ezibhedlela lasemakliniki labo benelise ukusebenza mgceke. Abezingcwethi benelise njalo ukufundisa abanye njengalokho okwenzakala emazweni anjengawe China, South Korea lamanye ukuze abantu bevikeleke. Kodwa abazingcwethi kulomsebenzi wokwelapha ngezinye indlela ezingayisizo zesayensi bayavuma ukuba yebo kulabanye abangaba bedinga ukuthi ila abantu besithi belapha bona bengazi lutho, kodwa baningi abelapha ukuqiniso bengasizonyanga ezitshaya amathambo zidinga ubuthakathi emkhuhlaneni kumbe abaprofita abamanga. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Kwezemidlalo, iqembu labesilisa elimela iZimbabwe emdlalweni we-rugby odlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu seliqale amalungiselelo okuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Kubika uJoseph Njanji.
Ikekesi yeqembu lamaSeaballs uBrandon Dawson ubize abadlali abangamashumi amane lathoba nembili ukuthi bazoqala amalungiselelo awokuyaphatheka kwimidlalo yeRugby Africa Cup. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi yena okumjabulisayo ukuba lomqeqeshi wandise abasakhulayo kuluhlu lwabadlali ababizileyo.
Abaningi bangikhona abahamba bayadlala kuZimbabwe Academy eyahamba eSouth Africa isiyadlala khona la maqembu aseSouth Africa aqine kakhulu-ke ibizo, kodwa-ke elingijabulisa kakhulu ukulibona lapha le bizo likatino tenda Blythe Mavesere ke yena ke ohlala khona ngale University of Western Cape kule South Africa ke wathola udumo enyangeni kamabasa khona pha emveni kokubona ke esehlise ama try amathathu ye uyilose forward ke umfana lo sasemncane 22 years of age nike ke ozange khangelele kakhulu nje ukuthi uzodlala kanjani ke kumaSeaballs ukuthi engayinelisa yini ukuthi ayengezelele amathambo nqa amaSeaballs ukuthi aphumelele khona pha kuma World Cup qualifiers.
Abadlali ababizwa iqembu lamaSeaballs baqale namhla ukuzilolonga esikolweni iHarare njalo kule midlalo yokuzwana amandla eqoqo ukuba bayidlale phambilini kokuya kwabo elizweni leTunisia lapho kuzaqhutshelwa khona imidlalo yeRugby Africa Cup. Iqembu leSeaballs lihlelwe ukuba lidlale imidlalo emibili neqembu leZambia ekuqaliseni kwenyanga kanhlangu lamhla zimbili lamhla zinhlanu. Ngemva kwalokho lizadlala leqembu laseNamibia mhla zilitshumi lambili. Emdlalweni ozaqhutshelwa kule Zimbabwe ukuthi mhla zilitshumi lathoba munomunye livakatshele iqembu elifanayo khona lekwele Namibia. Ngenyanga kaNtulikazi iqembu leSeaballs liza kuyadlala leqembu leLoftus 200 elase-South Africa khona le elizweni lase-South Africa, kuthi ngemva kwalokho libhekise amabombo kwele-Tunisia lapho elizadlala khona umdlalo walo wakuqala mhla zilitshumi lane kunyanga kaNtulikazi. Imidlalo yeRugby Africa Cup isetshenziswa njengomncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala kwimidlalo yezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo wezemithetho umnumzana Siyambi Siyambi namuhla ukhweze amaphepha edalele Supreme Court ephikisa isinqumo senkantolo ye-High Court esokususa umnumzana Luke Malaba esikhundleni sikamahluli omkhulu welizwe uChief Justice. Amagqwetha athi uZiyambi kumele abotshelwe ukweyisa inkantolo ngemva kokusola isinqumo se-High Court esithi abahluli abanqume ukuthi uMalaba kumele asuke esikhundleni basetshenziswa yizitha. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.